sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 wamgqibelo mhlazi ku 7 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli welemelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania.
UTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi.
Kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende ongwebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amanengi asakhulayo.
Siyadana kakhulu ngoba ngesuku ezi-6 weeks sesilahlekelwe ngamaqhawe akwana sithi.
Kwezemaphandleni sikhangela udubo lokusilela kwamanzi edede.
Hayi dethi lapho amanzi esebesiwakhwa le-rolezaya agijimisa ngesizwe akho shamo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli welemelika kulandela ukubalwa kwamavoti awesigaba sePennsylvania. UBiden uhle wathola amavoti athiwa ngama electoral college votes angamakhulu amabili lasikhombisa 273. Umongameli Trump yena wasala elokhu elamavoti angamakhulu amabili lechumi 214. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukanya kulukhetho oluhambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqhakatheka kwento okuthiwa yidemokrasi. Sesibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi e-Afrika sikhanya leyo demokrasi siyayiswela ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzeya lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile njalo abantu bekhanya bevota kungela umuntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye njalo kungela umuntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu singathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle esiqinisa ukuthi abantu labakhanya bazikhethele abamkhethileyo ngokuchelesa bengelani bengela problem. Kodwa kubathokozisa khona
umongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolo ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, umongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuqilibezela okwenzakeleyo esingakutsho ngamafutshane singathi nje uyisililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sikunanzele khonoko. So ke ubekule kunanzelela kumele kulangathele ukuthi engxenye abantu bazamkhetha njalo ungakhangela futhi okwenza umongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo zokuthi ngezenzono ezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume ngaleyo ndlela ungananzelela. Imbali yami eMelika yikuthi kukalutshwana ukuthi kube lo president oseva one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa ke uDonald uTrump ukhanya hayi yena ke la usethi yakhe irecord engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka one abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la isofayela zinuka amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu. Abantu bakhethile ngoba befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinuka amakhwapha azibuza ukuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapha lahleke khona kavume ukuthi yidemokhrasi angathi ngokudla iwa abe sesithi kulokuchilibezela pho vele ubengenani ikhetho enqa kulokuchilibezela anti ubengena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ungathi okhulu uDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo indlela nje ukuthi indoda la nxa idliwe izobuhlungu ibizibonga ubhodla inhliziyo ngokukhuluma into engazaziyo yikho singakutsho ngoDonald Trump.
Umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Raphael Mthombeni yena othi umongameli Trump wazokhela umlilo emehlweni ngokukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bangavoti ngeposo.
Ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngangengabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona kathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungayisikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshiki lobhanqa khona laphana ukuthi baseduze laduze. Kodwa mbona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi ama kuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhaya ngathi into embi. Abantu bakhe abasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akhaya adaphuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya. Sekumtshaye kutheni yena sebona ngathi uyaqilwa kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto eveli khona kusystem leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
Umongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, sengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho ekhuluma khona lapha njalo esithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliyo ukuthi loba ngazasebenzise umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo, bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho kuvotwe ngabantu kungabe yikho. Akusizile ukuthi khona lokho akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athi yena nangansoze ngiphume ngoba kulezinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamela ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturner lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Uzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hhayi uzakwenza kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting uze kufike uJanuwari.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma le Studio 7 eseTexas. Igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo elizweni lemhlabeni jikelele ngesikhathi eBotswana lisithi seliyaqala ukuvula imingcele kuyonale inyanga. Emhlabeni jikelele ikakhulu kweMelika inani labatholakala belegciwane leli seliqanse kakhulu laze lafika kunkulungwane ezedlula kancane ikhulu 126,000 ngelanga linye. Kwele South Africa lakho kade selehlile kulabantu abaphansi kwenkulungwane ababanjwa leli gcikwane ngelanga kodwa selikhuphukile leli nani. Sixoxe lesiphathamandla sabaphila ngokuthengisa izitaladeni abebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi abantu sebesebengani sebesephula imigoqo yokwenqabela leli gciwane bebona ungani seliphelile lona lisakhona.
Siyakubona ukuthi igciwane ngani liyaqansa inani eSouth Africa. Ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni, kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje sizabona ebulenjini lapha ividiyo ekade ibhoda uma bekhuluma ukuthi siyazichaphela thina egangeni ngoba akula kudla, into ziyadula eZimbabwe, siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyagula. Kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa, nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa. Nxa utholakale ule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungatheleli abanye. Njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi amabhoda zavule ngoba vele abantu esisebenzela abaningi kakhulu abachapha besiyathenga impahla kade bethwele nzima kakhulu, kade izikolo ziyavulwa nje kunje, abaningi abaze benelisa babhadala imali zesikolo kuthi abantwana babeyile esikolo. So hayi, kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe, kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa. Bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe.
Ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane?
Ye abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda, abanye bayagqoka amamaski, kodwa abanye ke bantu basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona. Nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqeleyo ukuthi babhodabhode lapho abantu bethu abasebenzela khona, phambi bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski, bageze izandla, bayenze i-social distancing nxa bethenga, nxa behlangana abantu abathengayo. Kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli. Kodwa abanye abantu bayakhohlwa, sibona umsegqoka imaski sibona amapholisa, kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele igqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane. Kodwa ama-beliefs ethu esithi ngama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhuma labantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo. Okunye njalo sesinike-ke amamakethi amaningi ama-sanitizers, amabhakethi okugeza izandla, lama-maski ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele. Njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi, sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele, bathathe izinqumo zenezi zakhulunywa i-World Health Organization.
Umnumzana Michael Mdladlandi weni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyobulawayo, Vendors and Traders Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Namuhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalele ephalamende engwebandla le-MDC Alliance, ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo kuwonalo umnyaka. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubekhona embuthanweni lo owenzelwe eGlenview. UDina uzabekwa kusasa kibo emaswingo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi lumnyaka ubumubi kakhulu ngoba belahlekelwe ngabasakhulayo bebandla abanengi.
Mahlabe Zulu, siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okokuqala, silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa, kwasekulandela uMP uKennedy Dina, uMP weGlenora weGlenview North. Siyadana kakhulu ngoba ngezisuku ezingu-6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana 2 former MPs and 3 current MPs. Yikho ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima, sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo. Njalo thina abantu be-MDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa. Sithi ngamaqhawe edezimisele ukulwisana lobubi beZimbabwe, bengalankethi abatshabi, bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu. Yikho ke siyalicela Mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo, njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. Asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembele kiwo. Mahlabe Zulu, konke sikufaka ezandleni zikaMdali ngoba sonke sizalandela. La yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zedede esigabeni senyakatho emaNdebeleni zikhala ngodubo lokuswelakala kwamanzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Zithi njalo kudala zaphanyeka isicelo kukhansili yalumango ukuba ingenele ilungisise udubo lolu ngoba lulokhe luqhela. Lalapho amandla kagetsi engahamba kusuka kuphambanise ukudonswa kwamanzi abawathanathayo asuka ezibholaneni ezisewange National Park. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esedede.
Iningi lezakhamizi zedethe ziphila nzima kulandela udubo lokusilela kwamanzi osekubangele ukuba bacele ikhansili ukuba ibakhele izibholane duze lamakhaya. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Gabriel uthi amanzi abawanathayo ayingozi enkulu kumpila kahle yabo.
Hayi dethe, lapho amanzi esebesiwakha le role ezaya agijimisa ngesisu akho shap. Ngona besenzela izibhorane samwe khona.
Umnumzana Shamiso Dube uvumelane lo Gabriel ekuthini kungcono bagejelwe izibholane ngoba udubo lwamanzi lubachayelela phansi.
Hayi Dube, siphila nayo into yezinwa, amanzi asiyalela phansi. Izinwa ithi nxa sibe demand imali zabo ka wabuya khona bethuli bhobho jani bevala bhathina, but nqambe kule problem samwe ka abasitsheli babethuli. So thi asakwazi ukuthi isenze njani ngeZimbabwe le, kumbe ngcono abadala benza beswayela imigodi nxa uhlupha.
Umnumzana Brad Chup esinye njalo isakhamuzi sedethe uthi amanzi abawakha e-NRZ akalungelanga abantu.
Asithole manzi asefu anti asilumisa ngesisu asigijimisa ematoiletini lapha. So ngangcono besifakele izibhorane lezi bezilungisise kuhle kuhle, sithole amanzi asefu. Ya
ukhansela kaward 16 elupote ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi udubo olukhulu yikuthi abalamadamu.
For example, lamhla kade sile budget consultation le council, then if first ukuphumileyo iproblem yamanzi ngokuphumileyo sile challenge yamanzi. Asilamadamu, izibhorane ziyafa, siyehluleka ukubhadala izimali ukuthi khona sidinge izinto ezokulungisisa isibhorane.
Izakhamizi zedethe zicele ukuba uhulumende angenele kudubo lwamanzi, bagejelwe izibholane duzane lemizi yabo kanye namadamu ngoba ukusilela kwamanzi kubaphilisa nzima kuphinde kudale ukubuyela emuva kwezentuthuko. Bathi njalo ngabe amadamu akhona balakho ukuziphilisa ngenhlelo zezingadi zokulima bethelezela umnyaka wonke bengalindeli ukuna kwezulu lona elivele lingani kuhle emhlubulweni weMandebeleni. Asenelisanga ukuthola impendulo yemibuzo yodubo lwamanzi kumqondiso wekhansili yewange umnumzana Phindile Ncube esileviki wayelotshelwa saze saya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngisedethe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sinini Linzi Hamon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Unkosazana Ncube obevotisa kukhetho oledluleyo lokudinga umongameli usichasisela ngomsebenzi wakhe kanye lokuthi umama unjani edolobheni lakhe ngesikhathi amavoti ebalwa.
Oh, mimi ngizolani ngayo funde convent primary and high school asenziza asengifunde Northside Teachers College asivotisa khona kosi abantu balayina sikhalise ekuseni five ekuseni kodwa kufuna ngosikis andesikole i-PPE sibe sesivula abantu bayabefunde ngekuseni i-social distance labo kumele beze begqoke ama-mask kulonyaka. Angena yabe ivule voters ilist yama-vots ikhathwa i-voters ngoko ubusumkhangele umuntu akutshengisi umkhangele kwi-list khona akutshengisi isithupha sakhe akula zithupha ezispecial abeluziyana uvota wabhalwa mhlaka okthoba abona okthoba 4 bavote masinya nokuvota okuthiwa yi-early voting nokuvota ngencwadi eminyakeni babesiza abagulayo babeluziyana ngamangala sibili ngoba sibona abantu bayaberejistile ukuvota izithofu xa kuya ngamawuche esizwa umuntu wakhi ancedisa angene laye ayivota bavota kona sibili bakuqakathekisa ukuvota votisa khona.
Bayabonakala yini abantu abansundu abavela kwamanye amazwe e-Afrika kumbe kwele Zimbabwe?
Abantu abamnyama balibuthwa ngathi balibuthwane kakhulu ngazifwa ukuthi bakhona oyedwa abasimule esihlala lapha kodwa hhayi angathi babone lapho kuhlala khona futhi kuzabhabha nokulama e-rural tuthwane kakhulu as compared to like e-Atlanta sengahlala khona baningi abantu abamnyama.
Siyabona ukuthi amavoti yalokhu ebalwa kwamanye amadolobho. Umumo unjani khona ngapho eLouisiana?
Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bayazi bavota. Abantu abansundu abayibabajayela ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Uyezwa abanye xa sihlangana laba emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo bavota bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha. Ama-elections lawa abe-free and fair sibili ngoba abantu bavota early esithi early voting like a month or so before kumbe kwakungamaviki kumbe amane depending on i-state abahlala kiyo bavota bethumela ngencwadi ngepost baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana eziyindlela beze mhla welanga ngolesibili babuyile abantu bavota sibili.
Lowo ngunkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mthulisi Hanana obaleka eZimbabwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi uyamukelwa kuhlelo. Ngiyabingelela futhi nabalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi ube sendaweni engaziwayo lapho sucatshe khona?
Mhlaka 28 July lonyaka phakathi kobusuku sokusiya kubomathuwane umuzi wami wagqekezwa abantu abazingenelayo nabantu ababethwele imbhobho ngamapholisa namasosha labantu bezanu labanye sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi ngama-CIO. Babuza unkosikazi ukuthi ngingaphi bakhombela ngombhobho abantwana besithusela ukuthi bazadubula nxa unkosikazi engachongo ukuthi ngingaphi. So basebethi umlayezo ukuthi kumele ngichiyane lokuthi Zanu PF must go, kumbe ukuthi corruption must go, kumbe ukwenza noma yini ephikisana lo hulumende nalo khona. So ngasembondi kangevikelekanga laba bantu bebetshona bekhona belandela unkosikazi lapho anxa ephumile endlini siya noma siya ngapi welandelwa zimota okwamavika esithupha zethu hayi ukukhanya ukuze sivikeleke sabona ukuthi hayi ukuke siphume nje lathi siye khatshana kancane ukuze siphephe.
Sizwa kuthiwa ulohlelo lokuphathisa ababengabalwi benkululeko bekuviyo lezibra abaseZimbabwe. Ungasitshela ukuthi uhlelo lwakho luhamba njani?
Okukhona babagandi ukuthi ngisekucathe nami kwami lapho engicathe khona. Ngike ngafonela abadala bethu ababekuviyo lezibra ngibazisa nje ukuthi hayi kulezi nsuku lingabona kuthenya ngiyehlelwe lokhu nalokhu. Manje ngithe ngikhuluma labo bakhanya bekhala abanye bakhona ngendlala ukuthi manje fukahana nanje wasukhashana kangaka ozabe sibhasopa ngubani. Ngasembona ukuthi lami njoba khale zingani angimanga kuhle njengomuntu ohlezi ngesibune sisodwa kumbe ngathomi ngonyawo olulodwa. Ngasengicela kwabafowethu ngisebenza oTwitter labo WhatsApp ukuthi hawo bantu silabadala ngale abalambayo abanye bakhona ngokuswelakala kwenhlanhla babhujelwa ngabantwana basela ngisho umntwana. Kumbe balabantwana abasemazweni abangathumeliyo kumbe abangasebenziyo khonapha ekhaya abanye bayagula futhi. So abanye bakhona bengithi ngikhuluma labo umntu olamalanga amabili engasazi isithwala ngapha ngabantu okumele bebenathi imithi ethize. Ngasembona ukuthi hayi ngcono sikhankase, bengikhankasela abantu ababili ekuqaliseni kodwa kuthe sembona ukuthi iresponse yakhona engathi abantu bayabangisekela ngathi ukuthi ngivule ngingavaleli abanye phandle ngoba abantu ababanjwe indlala ngalesi sikhathi baningi. Ungathi impilo enzima umuntu nosebenzayo. Manje nxa sesingakhangela abadala bethu abangasebenziyo azibasekeli ikho ngathi hayi wothi sizame khona ngokuncane thina njengabantu ababo esingakwenelisa. So besikwenza besicela ama-100 rand ebantwini umuntu angathi sikhanye singathunyelwa ngabantu abangu-100 sile 10,000. Le 10,000 siyathenga igrocery engakhangela umlwelo wenkululeko for inyanga yonke phose inyanga zise zibe mbili. So yilo uhlelo kade silwenza.
Bayaphathisa yini abantu abasemazweni?
Angifuni ukuthi khona ngithi bayaphathisa kumbe abaphathisi kodwa khonokho esikutholileyo siyakubongela ngoba siyananzelela ukuthi khathesi sesikhathini esinzima abantu kabasebenzi umhlaba futhi uvaliwe ngenxa yalolu bhubhane lwe-corona COVID-19 ekade lukhona lovala umhlaba wonke. Kodwa kungasenani phakathi kokuhlupheka okungaka abantu bakithi benelisile ukuthi basincedise ngalokho abasincedisa ngakho. Singaba singasenelisanga ukufika kulapha kade sikhangela ukuthi sizafika khona kodwa siyakubongela khonokho okwenziwe ngabantu.
Ungavalelisa uZulu?
Hayi balaleli layo babo kanti ngiyabonga ngesikhathi sakho. Amazwi amokucina nje ukuthi bengilesifiso esokuthi ngayiphupho likanyongolo liyafezeka owakunanzelelayo ukuthi ngelinye ilanga amajaha akhe lawaye athatha lawo ilizwe azalamba wasedinga amaplazi ezakhiwo lezifuyo lokunye nje okuchiyeneyo esenzela abantu. Kodwa ke ngokusweleka kwenhlanhla lokukhalipha uhulumende wezikliwi owezigangi lwababulali wabulala amazibra phinde njalo mbongela ababasekelayo. Ngiyabonga.
Lokho ke ngumnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni besixoxa laye ecingweni ese-South Africa kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania. Lamhlanje kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kennedy Bina obemela isigaba seGlenview edalela iParliamente engowebandla leMDC Alliance. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.